VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 5 Mbimbitho 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukubotshwa kwamalunga edale lephalamende awebandla le-MDC kuqhubekela phambili namhlanje ngokubotshwa komela isigaba sekuwatsana umnumzana Charlton Wende.
Into yokuqala ukuthi umuntu kumele kuwe trial ebekwazi sibekwazi icala lakhe ngelani, njengalokho okwenzakala kuJoanna Momombe. She's a former Nurse Gender Secretary and Simalai ngesikhathi lesi, ngoba siyakwazi kala cala.
Imizamo kamongameli Emmerson Mnangagwa yokuvuselela ubudlelwano beZimbabwe lamazwe afana leMelika leBhilitane ikhanya isiphelele eboyeni njengezithukuthuku zenja kulandela ukuqheliswa kwezijeziso zenotho.
Sibona ukuhlukuluzwa abantu ngendlela ezisimangaliso, sibona kubulawa abantu, sibona kubotshwa abantu abalembono ephikisayo, sibona amapholisa lokhu eziphatha ngaleya ndlela eziphatha ngakhona ngaphansi kwamgabe. Ngakho-ke akulanto ayenza uhulumende weZimbabwe ngapha elizweni ukuthi kube le nguquko.
Uhulumende uthi useqalisile uhlelo lokweboleka imali abanini bamabhizimusi abadilizelwa izitolo zabo kumbe abantshontshelwa impahla ngesikhathi sokutshengisela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukubotshwa kwamalunga edale lephalamende awebandla le-MDC kuqhubekele phambili namhlanje ngokubotshwa komela isigaba sekuwatsana East umnumzana Charlton Wende egcekeni lendizamtshina e-Robert Mugabe Airport evela kwele Namibia, kodwa akungazakali ukuthi icala lakhe lingelani. Lokhu kwenzakala elinye njalo ilunga ledale lephalamende unkosazana Joanna Mamombe obotshwe ngempelasonto eyalelwe ukuhlawula imali yesibambiso sebheyili wasiwa ejele leGurubhi. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Sesika phose amashumi amabili amalunga edayele ephalamende awebandla le-MDC asebotshiwe kulandela ukutshengisela kukazulu okwenziwa ngenyanga kazibandlela. Kulabantu mathupha abangamakhulu ambalwa ababotshwayo, abanye bakhululwa, kodwa abanye lokhu bevalela amapholisa ephakathi komkhankaso wokubagudula. Ibandla le-MDC lithi lokhu yikuhlukuluza nje kwamalunga alo, njengoba ukutshengisela kwakugqoqwe inhlanganiso yezisebenzi i-ZCTU. Unkosikazi Dorcas Sibanda, olilunga ledayile Senate emela ibulawayo Metropolitan, uthe kulusizi ukubotshwa kwenkokheli zebandla le-MDC kuzafanele behlale phansi ngenkokheli baphume lesinqumo sokulwisana nalesi sitha sokuthunjwa kwamalunga amabandla aphikisayo.
Ngenxa yodaba lonalolo lukumakhosi abantu kuthiwa babotshiwe, kutho ukuthi inkokheli zizahlala phansi zibona okokwenza, but okwakathi zakula nto ezingayikhuluma ngoba it's an internal decision ezathathwa.
Ingcwethi ecubungula ngezombusazwe umnumzana Ostalo Sizibalaye udaniswe indlela uhulumende akhanya ejonge ukuhlukumeza amalunga enhlanganiso ezilelwa amalungelo oluntu kanye leziphathamandla zebandla liphikisayo ele-MDC.
Into ebonakalayo yokuqala yikuthi-ke amadale ethu a-under capture ngondoda okuthiwa nguhotsi osebenza ukuphusha i-political agenda eyokuthi-ke bahlukuluze abantu abaphikisayo abaphikisana-ke lehlelo lwe-ZANU-PF yohulumende ngendlela ezingekho emthethweni ngemva kokutshontshwa kwamavoti ngomnyaka ka-2018 mhlaka-31 August. Yikho ubona-ke bebophe-ke abalwela amalungelo abacatshangela ukuthi basebenza-ke le bandla le-Movement for Democratic Change ethungamelwa nguNelson Chamisa. Njalo yikubona bebobheke namhlanje Honorable Charlton Wende Honorable Joana Mumbe, Omweo Mucha, Ose Parlamente, Ubo Chelwe, in Dabayogu, Funage, Ubu, Kikaukulumende, Nenzela, Ukipaukulumende, Escunjen Nenzela, Nyeko, MT2 to a treason.
Kunjalo nje unkosazana Mamombe oleminyaka yokuzala engamashumi amabili lanhlanu onguye omncane kumalunga wonke awedayi lephalamende ubuyiselwe esixokisini wathiwa uzamisa emthethandaba mhlaka 19 kuyona le nyanga ngemva kokuba uMantshi uRumitsayi Mgwagwa ethe kulobufakazi bokuthi engabe lecala. UMamombe wethesa icala lokuthi wenza umhlangano nentatha lezindaba mhlaka 14 izibandlela eHarare ethuthuzela uZulu ukuthi agenqule uhulumende. Kodwa amagqwetha kaMamombe yena waboshwa kuviki edluleyo esemhlanganweni enyanga abekhonona ngokubotshwa kwakhe esithi akazange azise ukuthi ubotshelwani, njalo amahola angamashumi amane lasishiyagalombili edlula uMamombe lokhu esezandleni zamapholisa okusho ukuthi kumele akhululwe. Kodwa lokhu uMantshi Mgwagwa uthe kuzafanele amagqwetha kaMamombe babuse kumthethandaba waphezulu e-High Court nxa befuna ukuthi uMamombe aphume ngebheyili. Ekhuluma le-Studio 7 igqwetha likaMamombe uMnumzana uBay Shava uthe bazakuya e-High Court kodwa bephenduka njalo kumthethandaba mhlaka 19 Mbimbidi bezovikela uMamombe.
We had made the preliminary objection mainly to the fact that the my client was improperly before the court.
Namuhla besiphikisa phambi kukaMantshi ukuthi ukubophwa lokuthunjwa kukaJoana Mamombe bekungekho emthethweni, njalo besisala ukuhlaliswa kwakhe ejele. Njalo besisithi ngesikhathi ebotshwa akazange azise ukuthi ubotshelweni. Okwesibili ukuthi amahola angamashumi amane lasitshiyagalombili wokuthi abezemiswe phambi komthethwandaba edlula elokhu esezandleni zamapholisa, kanye lokuthi kwakungela bufakazi bokuthi wephula umthetho. Kodwa-ke umthethwandaba uthe kulobufakazi bokuthi uMamombe wenza umhlangano letathe lezindaba. Lokhu yikho okwenze bathi engabe elecala. Ngakho-ke sizabuyela emthethwandaba mhlaka 19 Mbimbidi 2019.
Kunjalo nje inkokheli zezifundi ezeZimbabwe National Students Union lazo zichothoze ukubotshwa mahlayana osokubuye lakho kwenzakale kumalunga alihlanganiswa emakolishini athi eyelupane State University kanye le Great Zimbabwe emaswingo. Unobhala walihlanganiso uMnumzana Asifunye utshele Studio 7 ukuthi bonke ababotshiweyo babotshelwa ukuthi bachothoza ukuhluleka kwahulumende ukuthi athuthukise impilo zikaZulu.
NjengeZimbabwe National Students Union asivumelani lokubotshwa kwabantu bebotshelwa into engela evidence. Into yokuqala ukuthi umuntu kumele phiwe trial ebekwazi sibekwazi icala lakhe ngelani. Njengalokho kwenzakala kuJoana Mamombe, she's a former Zinasi Gender Secretary and Simalai. Ngesikhathi lesi ngoba siyakwazi kala cala asocala ukukhuluma phakathi kwabantu, asocala ukwenza i-press conference, asilo cala ukukhuluma ukuthi i-government iyehluleka.
Kubikwa namhlanje amapholisa ebophe amalunga ezinaso amahlanu edolobheni lemaswingu ngemva kokuba betshengisele phezu kobunzima bempilo obubangelwa yikungamanga kahle womnotho welizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Imizamo kamongameli Emmerson Mnangagwa yokuvuselela ubudlelwano beZimbabwe lamazwe afana leMelika leBhilitani ikhanya isiphelele eboyeni njengezithukuthuku zenja kulandela ukuqheliswa kwezijeziso zenotho ezafakelwa iziphathamandla zebandla lezanu PF lamankampani ngamazwe womabili. Intatheli zindaba yethu uNtungameli Nkomo usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uthe engena embusweni nyakenye uMongameli Mnangagwa wenze ukuvuselela ubudlelwano phakathi kweZimbabwe lamanye amazwe kwaba ludaba olusemqoka kakhulu kuhulumende wakhe. Ugijime waya emazweni achiyeneyo ekugcizelela lokhu, njalo etshela amazwe omhlaba ukuthi umbuso wakhe uchiyene lokamnumzana Robert Mugabe ngoba yena engumuntu ohlonipha amalungelo oluntu, njalo esithi amasango eZimbabwe asevulekile. kodwa ngemva kokubulawa kwabantu libutho lamapolisa ngozibandlela, amazwe e-European Union aqhelise izijeziso azethesa amalunga e-ZANU-PF ngoba esithi kusakunengi okumele kwenziwe ngurhulumente kaMnangagwa ukuze adlelane kuhle laye. Umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump uthethe inyathelo elifanayo izolo ngokuqhelisa izijeziso ezetheswa iziphathamandla zeZANU-PF yiMelika esithi ukhetho leZimbabwe kaluqhutshwanga ngendlela esuthisayo. Wengeze wathi uhulumende kaMnangagwa uloke engakalethi inguquko edingakalayo ephathelane lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu okungeza iMelika idlelane kuhle leZimbabwe. Umbuzo omkhulu ngothi kambe lokhu kuchiya ngapi imizamo kaMnangagwa yokuvuselela ubudlelwano lamazwe omhlaba. Nansi isiphathamandla se-MDC uDokotela Nkululeko Sipanda oyisikhulumeli sikaMnumzana Nelson Chamisa.
Ibiza kwaMnangagwa isuke yehluleka ngokushesha kakhulu embana kokubana etshengise ukuthi yena uzimisele ukubulala abantu nxa bengenzi akuthandayo kumbe bemphikisa. Bona yami ngeke sikhulume ngezenzo ze-America kumbe izenzo ze-European Union usegcekele ukuthi izenzo zakhe uMnangagwa lohulumende wakhe yizo ezisuke zakhetha ukuthi kufanele kwenziwe njani.
Lanxa uSipanda esithi uhulumende kaMnangagwa uzokhele amalahle ekhanda ngokuqhubeka esephula amalungelo, ilunga leZANU-PF uMnumzana Joseph Chuma uthi amazwe angentshonalanga aphatha uMnangagwa ngesandla esilukhuni lanxa esekubeke kwacaca ukuthi uzimisele ukuletha inguquko kundaba zokubusa kuhle lokuhlonipha intando kaZulu.
Ubaba uMnangagwa ekungeneni kwakathesi ngakabe lesikhathi eside, ngakho ke awusoze ukhangelela ukuthi nainto zonke zihle zivuke sezilungile. Yinto emele ilunge mbijana mbijana kuhamba, kodwa into eqakathekileyo siyakunanzelela ubana ubaba uMnangagwa ulayo into kayi will power ngesithiwa yokuthi into lezi zikazilungiswa. So into ekhona yokuthi ngabe abantu bayamnika ithuba lokuthi into lezo zinjani zilungiswe, ngoba yikho akufunayo konokubana ngakwalanga asiyalanga amaphutha akhona, kodwa phela yinto engaso zibuye overnight, yinto ezabe ilungisa mbinjanmbinjana lathi sesifike lapho kumele sifike khona. Kodwa ubaba uTrump ukuthi na abe sefaka izijeziso ngendaba naleyo, mina ngibona ngantoa yikho lokho esikuthi ngesithiwa ize hypocrite ephedeleyo sibili.
Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube uthi lanxa abeMelika labe-EU sebeqhelise izijeziso zabo, uhulumende weZimbabwe kumele aqhubeke ekhulumisana lamazwe la.
Imizamo kahulumende weZimbabwe ukukhulumisana lamazwe anjengeMelika kumele baliqinise kakhulu, ngoba kabalanga akula ngenye indlela ngeke bathi ngoba phela nanku sokufakwa izijeziso zenotho kumbe zikhulisiwa kulanto esingayenzi. Ikhona into engenziwa yokuxoxisana labo uguquke futhi ngendlela abakhangelele ukuthi kuguquke ngayo.
UNcube wengeze wathi kuyadingeka njalo ukuthi uMnangagwa lohulumende wakhe bachiyane lokuhlukuluza abantu.
Sibona ukuhlukuluzwa abantu ngendlela eyisimangaliso, sibona kubulawa abantu, sibona kubotshwa abantu abalembono ephikisayo, sibona amapholisa lokhu eziphatha ngaleya ndlela eziphatha ngakhona ngaphansi kwaMgabe. Ngakho-ke akulanto ayenza uhulumende weZimbabwe ngapha elizweni ukuthi kube lenguquko.
Kambe uzaguquka na ngokuya kwesikhathi uhulumende weZANU-PF awahloniphe amalungelo ngendlela esuthisa eleMelika lamanye amazwe aphetsheya afike kuzinga lokwesula izijeziso? Njengokutsho kwabadala sizayicela isivuthiwe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguNtungameli Nkomo.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
Kulomlimi wesigodini esigabeni seMathebeleland South othwaselwe ngamasela phakathi kobusuku kunsukwana ezisanda kwedlu abulala inkomo zakhe ezinhlanu qede athiya inyama yonke ibuthelelwe. Lanxa lokhu kukhanya njengemisebenzi yolunya, kunakanelwa ukuthi amasela la asuke aphanjaniswa asebaleka engakafaki inyama emoteni. Umlimi lo unkosikazi Nomalanga Sibanda uthi uthukuthele kakhulu ngesehlakalo lesi. Uthi njalo okumdanisayo ukuthi amasela la akawakabona. Ukuntubelelizweni lonke jikelele kulezi nsuku lanje umthetho uphatha amasela ezifuyo ngesandla esilukhuni. Untungamili Nkomo Studio 7 uxoxe loMasibanda wamchasisela okunengi ngokulahlekelwa kwakhe.
Inkomo zazilele zezidinge ezingekho zazinguteni ezaziphethe. Bayadinge bazisela. Kwasekusithe kuseni kuyisonto basebebuya esitshethi khona Sibanda, budinga iy'nkomo zakho besithi umntanami ohlala eplazini. Ubudinga iy'nkomo zakho Sibanda, iy'nkomo zakho sizibone laphana zibulewe zonke iy'nkomo zakho. Zabulawela eplazini likamakhelwane. Umakhelwane wahle watshelwa nguye ohambayo kuyaripota emapholisa esigodini. Thina sisesigodini number 22 Woodlands. Nguye ohambayo umakhelwane wariporta emapholiseni.
Aba yini amasela la?
Amasela lokhanjwa. Akezwa le clue kakula. Sapho ngokuthi sithi sibuze emapholiseni kuvike ezimbili ezidlulileyo amapholisa athi khona kulabanye futhi abadlelwe ezinye inkomo ezimbili duzani lasethandweni khona phana duzani langakithi. Bathi sizalitshela uMasinyezo kodwa akuvela kukabili ngitsho lomzila ngitsho.
Ukutshontshwa kwenkomo ludubo olubhahele khona ngapho esigodini kumbe bekuqala nje?
Nxa besitsho bathi khonokho kuze kube ngumhlambi omkhulu ovele emntwini yedwa kade yinto abayiqalisayo.
Babulale zingake zakho ezinhlanu?
Ye, kwezami babulala ezinhlanu. Ezinye zatholakala zilokho ezini duzani lakhonapho lapho okwabulawela khona ezini lezi zazimbili ngoba nabona babethe zingutheni kodwa thina kwaphetha kudiscover ukuthi hayi kutho ukuthi ade beqhube ezingu-7.
Uselele ezingaki pho?
Ngiselele lezingu-32.
Uyatsho ukuthi akukabotshwa muntu. Manyathelo bani eseliwade pho ukwenqabela izigilamkhuba ezinje?
Sithe kwenze njalo sahle saziza ukhansila. Wabuya kusini khonapho siseselamapholisa. Sase sikhuluma, sase sithi alibana lesi former neighborhood watch. Yikho thina sase sithi hayi sasiza kuzwa ke ngabakhulu besigaba njengokuthi njengoba sasitshele ukhansila. Uthi siza kuzwe sithi ngcono kwenze kubenzi. La mapholisa ayetsho njalo ukuthi former neighborhood watch. Kudiwa ngokuthi abantu laba bazi be-armed.
Alo ke ngonkosikazi Nomalanga Sibanda isakhamuzi sesigodini esigabeni seMathebeleland South esibulawelwe inkomo ezinhlanu ngamasela kunsukwana isanda kwedlula. Ubexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo weStudio 7 ekhona le esigodini.
Yebo yebo yebo, mthwakazo omuhle. Okhulumayo ngoMike Hobe umsakazi wase Studio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection ngo 8 ntambama. Lamhla kuhlelo sixoxa ngokuxokozela eZimbabwe lapho kuboshwa khona abalandeli bebandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana uNelson Chamisa abagoqela unkosazana Joanna Mamombe yena omela isigaba seHarare West eJalele Parliament. Siyezwa njalo ukusukuboshwe elinye njalo ilunga ledala lePhalamende umnumzana uCharlton Wende. Lina lithini ngalokho okwenzakalayo eZimbabwe? abafisa ukwengena kuhlelo sithumezele umlayezelo ku WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Hayi ke zulukandaba asihlanganeni kuhlelo Deep Connection lilami uMike Hobe ngo 8 PM. Bye bye.
Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso yezisebenzi yakwele Sudan ikhuthaza izisebenzi zonke zelizwe ngaphandle kwezisebenza ezibhedlela leminye imisebenzi eqakathekileyo ukuthi zikhalale umsebenzi ngenjongo yokubamba umongameli Omar al-Bashir ngamandla ukuthi asuke esihlalweni. Omunye umahluli welemelika useyale ukuthi udaba lwentombazana eyasuka kwelemelika yaya kwele Syria ukuyaba lilunga lwabalwa becatsha be-ISIS lithoniswe ngesiphangiphangi ukuze luntombazana aphenduke elizweni lemelika. Ale balaleli yi studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Uhulumende uthi useqalisile uhlelo lokweboleka imali abanini bamabhizimusi abadilizelwa izitolo zabo kumbe abantshontshelwa impahla ngesikhathi kutshengiselwa ngenyanga kaZibandlela lonyaka abantu besola ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota lokungami kuhle kwezomnotho. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lengcwethi kwezomnotho kanye labosomabhizimusi ngalolu daba.
Kulandela lokhu ukutshengisela, uhulumende wabomba ikomiti ekhokhelwa ngumphathintambo obona ngezamafekithali uMnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu ukuthi ihlolisise lolu daba njalo ibone ukuthi amabhizimusi ayasebenza njalo. Omunye usomabhizimusi wakobulawayo oyisiphathamandla sebandla lezanu PF, uMnumzana Joseph Chung, uthi kuyancomeka okwenziwe nguhulumente.
Ngibona ngani ngumcabango omuhle kakhulu kahulumende okubona kufanele ubana ancedise abantu laba abaluthelizo labo abatshisele izitolo zabo ukuthi bakwanise ubana bavule futhi. Ngumbono omuhle kakhulu, njalo into engiyithandileyo ayisiyo mali ephiwayo, imali ekuthiwa yi-loan ekutshengisa ukuba bazayibuyisela noma-ke iyabe nama-interest amancane, khona kubana kuyasifundisa ubana sibe be-responsibility njengabasomabhizinisi, njalo ingadlaliswa ngoba nxa ukwazi iyakuyeni imalana asozidlalisela. Bakhona abanye abangase uyabeyithathe kwabana kunokuthi ahambe eyothenga impandla zokufaka esitolo egcine sekuthenga imoto yakhe lapha efuna ukufashayini. So khona okuzayo ukuthi abantu basebenzise leyo mali ngendlela eqondileyo epheleleyo.
Kodwa ingcwethi ecubungula ezomnotho uMnumzana Bulisani Ncube kulombono owehlukileyo ngalolu daba.
Yini asomqondo omuhle okade kuqondile ukuthi banikwe bakhompasethwe, ngoba nxa ubanika ilona ubancede usubanike imali yokuthi babhadale ama-suppliers, phela ama-suppliers abo izikhathi eziningi abanika ama-30-day account. Abaningi babe vele bengabhadalele ama-ithukile ababelibewodile lakhokwakubabekuwodile ngoba kune-30-day account. Abasakuthengisanga ngoba ni babethe ngokuthi bazakuthengisa bathole i-profit esebe siyabhadala-ke basale profit. Kanti nxa ubanika ilona usho ukuthi bazayibhadala ile interest bevele belesikweleti, sebelezikweleti ezimbili bazibhadale zombili. Uhulumende uzayisela imali ngoba yekelayo, kodwa phela uhulumende uyatheksa ukuthi athole imali, so uyabe ezabona ukuthi enze njani, but ivele i-way forward ukuthi uhulumende abakhombazele.
Ekhuluma emhlanganweni labalandeli bebandla lezanu PF, umphathintambo wedolobho lakobulawayo uNkosikazi Judith Ncube uthe osomabhizimusi abafuna ukuthola imali le kufanele bezothatha amaphepha amafomu ehofisini yakhe ukwenzela ukuthi bewagcwalise beyifinyelele. UMnumzana Chuma uthi lokhu akutsho ukuthi imali le izatholwa ngabasekeli bebandla lakhe kuphela.
Umama uMancube ekhuluma esendliwe ebebikela abanikazi bomhlangano weZANU-PF ukuthi kona uhulumende useyenzeni, engasho ukuthi kona imali amesibuya kubona laba bantu, ngoba imali eyakosomabhizinisi abavele kade benamagosa abagqizelwayo njalo abashiselwayo. And ungakhangela nxa susiya kwaphana endabeni enjalo, awuselani lokuthi umuntu lo ungaliphi bandla ubani. So kusiya ngokuthi umuntu lo uneshobhini egqikeziweyo njalo uneshobhini umbe eshisiweyo andibana akwanisa ukubana ayengeni afinyelele ukuthatha leyo mali. So leyo mali angibona ukuthi kona ingabuya isohlangathini kulezepolitiki laphana nje ebechasisela abantu, ngoba anti uyakwazi ukuthi nanxa umuntu angangena uba ngu-M P ungeniswa libandla elithize, nalapho unqamuntu esekubuminista ngale umele lokhu abe kuyele siyaripota ebandleni lakhe lapho njani asukela khona. So okuchasisa kukaminista ebantwini bezanu-PF laphana akusiyo nto embi kube singathi ethusayo, uvikela abantu abamsuse phansi bamfikisa lapha akhona uthi bebekwazi ukuthi ngathesi kuyenzani ngathesi kuyenzani. So lokwana akula nto embi njalo akutho ukuthi kodwa into leyo isingena kwezepolitiki.
Amabhizimusi la agqekezwa kwathi amanye achiswa, njalo uhulumende uthi alahlekelwa izigidi phose ezingamachumi amabili zamadola. Umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa usanda ukukhokhela umkhosi wokunikeza abanye balaba usomabhizimusi kobulawayo amafriji avela kunkampani ye-Varum Beverages. Lanxa uhulumende esithi ngabasekeli bamabandla aphikisayo abagqekeza izitolo, eminye imbiko eyaphuma emthethwandaba yaveza ukuthi abanye abasekeli bebandla leZANU-PF kanye lamasosha baphatheka kulokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, nginguSithandekile Mhlanga.
Lolo ingoma kabongekile Simelane oyazakala kakhulu ngegama lokuthi Babes Wodumo. Siyazi ke sikhuluma nje kulendaba esegudwini lapho uBabes abonakale kumabonakude echaywa ijaha lake uMampintsha, yena oyaziwa ngelokuthi Mandla Maphumulo. UMampintsha ke usehlawuliswe imali i-R2,000 ye-bail. Ye silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Ukubothwa kwamalunga edale lephalamende awebandla le-MDC kuqhubekele phambili lamhlanje ngokubothwa komela isigaba sekuwaza isi umnumzana Ngwe. Siludgqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama uChris Gande, lithiya ke kuStudio 7 Live Talk lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakaka muZimbabwe.